amasiho awe tu
ihashona pi
ona amasiho
uhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke ngilobaba uPeter Zwide Khumalo baba Khumalo kunjani
ngiyaphila baba Thiwe kunjani wena
ngiphilile kakhulu kunjani khona ngapha kobulawa
hayi ukondile ngiyathaba ukuthi wena awukanjitisibongo selibalule ngabanjitisibongo ngapha kanti nilelani kujitisibongo
mina vele ngumthembo ozithembayo ngiyadlala nginjalo
kodwa ukhona omnye udube ngapha esigodini layo uthi ngukhumalo sephulile inzela zezinye ezingazaziyo futhi lani
ye madoda kuzima khonokho bantu benkosi Khumalo singathi selikusimo siphi sokudinga umntwana ozathatha-ke ubukhosi bukamthwakazi
kusukela ngo-6 November 1997 owaba khona umhlangano owabizwa izinduna ezine zithi zidinga lapha okulomntwana khona kwavunyelwana ukuthi umntwana ukhitshwa yindlu kalobhengula mhlaka 31 December 2014 amakhumalo futhi ahlangana avumelana ukuthi umntwana ukhitshwa yindlu kalobhengula ngakho kusukela lapho indlu kalobhengula ngo-January 2015 kuze kube khathesi ilihlangana ihlangene izindlu ezihlanu ezaba labantwana endlini kalobhengula ezintathu kanguwenja umankisimana lomthezeni abazange babe labantwana injubanjube ekasidojiwe ekanyamande ekamhlambi ekasintinga yizo ezaba labantwana ngakho izindlu lezi bezimelwe zavumelana ukuthi zizasebenza ndawonye zikhangelele ukuthi zikhethe umntwana phakathi kwazo okwakhathesi insukwana nje lezi ezenzakeleyo indlu ngokwayo ekalobhengula isilitholile ithole phakathi kwalo ngakho okuzakwenzakala ukuthi kuyalandela isintu kwaziswe izinduna labanye abamaseko ahambelana lokuthi ubukhosi bumanjani njengamanye amakhumalo izinduna yizo zizaba lomlandu wokwazisa abantu ukuthi umntwana ngubani asiwo mlandu wakokhumalo ukuthi bakhiphe ukuthi umntwana ngubani ngoba kuyabe kufanana lokuzibeka lokho njalo izinduna zingakhipha ebantwini ngoba yizo edla abantu yizo futhi ezizalungisa ukuthi umntwana ugcotshwa nini ngakho indlu kalobhengula inyangana ningakapheli iyabe isazisa izinduna
ye kodwa-ke siyabona-ke ukuthi kule mbiko ekade lokhu iphumaphuma lapha omunye oziphumele egcikeni umnumzana Stanley Raphael Khumalo kuzobuya-ke sizwe kuthiwa kulolu baba futhi njalo okuthiwa ngumbulelane lobhengula kambe abantu po bakuthatha njani khonokho
uStanley Chuma Khumalo hatshi kazalwa endlini kalobhengula ngakho intonga yobukhosi ayikho endlini lapha athi ukuphuma khona ngoba lohlangabeza kazange akubakinsa ubukhosi kalobhengula ubulelani ngumntwana wethu ngumntana nami mina njengoba nginje ngumntana wethu uzalwa endlini kalobhengula kodwa ukuphuma kwakhe ukuthi kuthiwe nguye oba yinkosi akukhitshwanga yindlu kalobhengula ngendlela okwakuvele kumiswe ngayo ukuthi indlu kalobhengula yiyo ekhipha umntwana okwenzakeleyo yikuthi kulamanye amakhumalo ahambe ayamfukula khonale e-Eastern Cape abuya laye athi phakathi kwendlu kalobhengula nguye ofanele abe yinkosi ukuthi bamthole njani asikwazi njalo thina asinazi siyingene indaba kabulelani ngoba ngumntanethu siyamthanda siyamzala kodwa indlela yokukhethwa kobukhosi ngendlela izizwe kalobhengula ekubambe ngayo hatshi ayisiyo emkhiphileyo kodwa emfanele kutsho ukuthi ukuwabuya emele indlu yakwabo wahlangana nelizwe kalobhengula kabili kodwa wasephuma waya kumalala amanye amakhumalo eceleni ukuthi akhethwe yena ukuthi abe yinkosi hatshi indlu kalobhengula ayikamkhethi njalo ayisuye embonileyo ukuthi abe nguye oba yinkosi kodwa asikungeni kangako ngoba amakhumalo lawo yowafanele achasisela abantu ukuthi bakwenze njani inxeba i-intanethi asikwazi
ye kodwa nxa sesikhangela phela abantu abasoze bedidana ingqondo khonapho ukuthi akusakhanya ukuthi kuya ngaphi khonokho esikhuluma ngakho akuvale ngamafitshane khonapho kukhumalo pho kulungiswa njani konke lokho
abantu besintwini isintu sabo bayasazi ukuthi sihamba kanjani njalo silethemba ukuthi ye kwenzakala ukuthi baphambaniseke basingazeke ngenxa yokuthi sokube labantu abaningi abenza ukuthi bathi bazinkosi kodwa indlu eyasala le ntonga yindlu kalobhengula njalo indlu kalobhengula ibikele izinduna zayeluleka ukuthi ibambe njani lo umsebenzi.
Ngithathele lithuba ukuthi ngikubonge kakhulu baba Khumalo ungathini lokusasa.
Ngiyabonga baba Dube.
Ukhumalo ke udabuka endlini yesikhosini yesizwe sikaMthokazi. Oliver lesemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube lilale.
Sibe munye, dina sibe moya munye, sivuselele ingoma sendulo. We ma siwe munye dina siwe moya munye sivuselele ingoma sendulo amasiko akwethu ahashonapi amasiko hobe ukonizulo akuse ziwa.